Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7, ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nanzelela ukuthi abantu akabazange bavukele indaba yamagogo kathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicobungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwele Melika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lwesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePhasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali olwe-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwa ngamanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebadini institution to obuyisa into ezibenge structured currencies lamanye ama-reforms engabuya even ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingane izasebenza njani ixhumanele golide?
Yabona silawa ama-gold coins kathesi emgabeni bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi abantu bethinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins kodwa uzama nganazela ukuthi abantu akabazange bavukele indaba yama-gold coins. Kathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi kathesi okunye okuzanisayo ukuthi uhulumende usebenzisane ama-Zimdollars kodwa yena ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena esithi sebenzisani ama-Zimdollars nxa selikinga anything else. Yikho okunye kuzenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency, i-structured currency system le ingasebenzi.
Nga umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board.
Angazi ukuthi uhulumende uzabathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency kodwa sokumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency lawo kanalele kube nama-checks and balances kodwa i-board composition yangkhona i-suspicious iyabe ingathuki.
Lo mnumzana Matsimba kutshelwa ingcwethi ecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Guthi University ezibalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashe Chinyemba, loThatiwa Chiphunza zisekwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele. Njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi uAquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelela ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezilokuyenza ngento eze international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani endabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama stateless persons, abantu who do not belong to any national, abangela ndawo lapho singathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University eziseMelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court. Ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqhakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona, ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi significance holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe sokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu?
Amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona ukuthi thina njengabantu sasiyizona kodwa uJesu wabuye ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela singathi holistically.
Yey, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka. Abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi.
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama food parcels. Kade sibe ngingaba ku conference A Word of Life. Kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference, at least they managed to get a meal, bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo ema church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezichiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo.
Ye phosa lokugcina baba, sizwe ukuthi uthini amazwi akho okugcina khona.
Hayi, amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.
Lo ngumfundisi Trevor Masuku, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lomfundisi Glenn Ncube wokubandla leBrethren in Christ Church. Uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePasika.
IPasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayethe ngizabuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayekhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo. Asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aaron. Esithi uMosi lo-Aaron, sathana abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Nase sibuya ngapha kuJesu, lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini laba abakholwa nguye ukuthi bakhululeke, ukuthi bakhonze Jehova, bakhululwe emandleni esono, bakhululwe ekugcilazweni emandleni okunyama, bakhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni, izakhamizi zesilonkwe eCholocho esigabeni seMathebelele North ziphume lomcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa. Okwamanje zithi ziqhuba kuhle. Osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi. Ukubika u-Anastasio Ndlovu.
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyathi uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Khathe sisile yenkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathe besincedisile, so saqhubeka lokhu esihamba ngakho. Bagcina sebesitshiya laphana silokuncinyane, so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu sikhupha khona lokho okuncinyane esilapho. so silazo asikakhuli nje kwakhathesi kodwa silazo sezingathengwa kufikelisa siyabe sifisa nje ukuthi ngabe iyathi quzumbijana ezandleni ufitshane.
Esinye isakhamuzi secholotsho unkosikazi Ethancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balitshumi lambili kuhlelo lolu njalo luyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu ama-broilers iwasincedisayo njengabomama. Luhlelo lwabomama labo kuphela sangena singomama kodwa ye khonapho kulolu hlelo. Kathesi sathenga ezilutshwane sisi uJanuwari besehambisa abantwana lani sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisifike siyathengisa isibelizuzo sibekwa kwi-extra kwethu laphana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-Ward 7 esiyabalandela village endawana line echolotsho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasasebancane abavana abasakhulayo. Iyasikabi le mali enewo ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini siyathenga imiganu yethu lawu display ekhabothini ukuthi la abavana ma befika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona. Iqale last year iproject yethu so far sithengelele imiganu.
Izakhamizi zecholotsho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayilechanga lapho ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa umndeni wakhe wehluleke ukuba lemali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya labakwendebele ukuthi bathwale umzimba womntu nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo Mabhena, kusitshela ukuthi isidumbu sika Moses thwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli ivinki njengoba bokuyiholiday yePhasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba bungama holiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachaziswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphumani nxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abe Kings and Queens njalo futhi sikhuthaza izalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies ngoKings and Queens uwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana lalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Weziphathelane leMelika lamhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task yamangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endawonye le-federal bazama ukuthi balungiswe ngoba ibridge leli liqakathekile kakhulu, njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu. Kumele kujahwe.
So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni, kodwa-ke lokho esisimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele yedeliver some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda, le ntengo iyakhwela. Ngithi siphila ku-capitalist country. Kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo-ke nxa sikhangela edala le-Congress kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya, noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden, hayi uyazikhulumela akula mali. Kambe kuyadiwani khonokho?
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Badube, so yonke into lapha eMelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi yona le ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku lazel fika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo e-politics.
Ukuthi vele sokuyehlala kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo umnumzana Washington Jamela isizwalana yeseZimbabwe esilandela izombusazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda lowezanupf wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. ZANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe loba nini ihlezi iriga. Ngitsho ngoba iZANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter, uyasupporter into enhle, usupporter i-development. Akutho ukuthi kumele ube yi-card-carrying member ye-party ukuze uyayifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela card le-party. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections? Ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayilama supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okwaye kuriga kuphela.
Hayi, khona siyakubona okwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabochivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalilamali, kanti bayithathaphi bona le mali? Abantu behlupheka elizweni sekunikezwa ama-individuals bantu. Abantu asebebhenefita ngabantu abalutshwane. Imillion is too much, le mali. Just a million US dollars. Bayithatha imali engaka? abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into eyenzakala elizweni lakithi sizobuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani. Hayi madoda, mna ngagwa kachiye, kachiye ilizwe lethu selingento yokuyangcwaba abantu, abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela, so lilizwe bani lolelo. Hayi lo muntu lo kachiye, please nganithiwa kukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye, kachiye sokumehlulile lokho, sokumehlulile impela, kachiyane lakho lokhu mna ngagwa, sehlulekile lezanu yakho, abachiyane lakho. Ilizwe lethu selingamarenkenya shua, haya. Nasesidiniwe shuwa ngalubaba lo, haya haya haya, hahambe lo baba kachi.
Siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo, sibona khona umkhathe nalesikubo bantu unzima lobo sikubo ndibakethi sengukusimangalisa kathi manje ochabangu sebayangabi njona bachithele abantu badlala ngembono yabantu, badlala amavoti abantu, sebayangabangasazwakali ngoba basadlalela imali abayifumbathiswa izano. Ngoba banako sokuthula phela. Abavele phela sibabone phela. Bacatsheleni manje. Bacatshele ukuthini? Sibalindile phela ukuthi sibone phela ukuthi bayenzani. Abayenze phela abantu ababona ukuthi bayazenza kungcono kulalo kulo chamisa. Ngaba kuyenze phela. Sibalindile.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekuleni yini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana. Lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni saseMasungamala eLupani. Isigaba lesi ngani sicashile kancane ende kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo. Sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga, idamu lethu elikhulu alilamanzi. Lingalamanzi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi, abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho. Kodwa-ke futhi ufakwa amasola kuyenziwe lamaklebhu enkomo. Idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni somfunkamala ngoba sineproblemu yedamu, sike sazamisela igebhu, idamu saphazamiseka, sitholanga amadoni, asitholanga mali, idamu lethu ligcwele udaka njalo ithika liselamanzi. So sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola, iinkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizofa ukuze zibulawa indlala otshani. Kodwa sicela amanzi kakhulu. Okhulumayo ngu-Big Five esigabeni saseLupane Masungamala.
Studio 7 wasakazi, ngibone uChabango eLupane lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle. OChabango laba bathengisile impela, ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka. Hayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho, hayi kwaseza impela. Dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango.
Studio 7, Studio 7, njani njani msakazi, njani msakazi. Ndingelele nabalaleli. Ukhulumayo ngungwenya, ngungwenya mzandana, ngungwenya mzandana lapha edaluwe kubungane, kubungane ngokhulumayo lapha ezingadini. Hayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuya hlanganyelana nendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho wakuliwa khona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi, ngibone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi-ke sikhathi savumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.